So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kwalamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 9 Mpalakazi 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
iCovid-19 yaqalisa kwase kwaba le lockdown and then ama informal businesses wonke ase avalwa. So nxa sebevula again baphinda basebesithi abalama informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwabanzima kakhulu.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo bathi uhlelo le-lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo.
Uhulumende okukhanya ngathi uzothagete abantu bezimota ukuthi kube yikho le indlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifika eZimbabwe. Kuyela kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo njalo kodwa abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni ma befika kuma-tollgate ngoba imoto encane 45
Abashayeli bezimota bakhala ezimadonsi eZimbabwe ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi osekwengezelelwe lizulu elinayo ngalezinsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, uNkosazana Victress Mathuthu, wethule ugwalo mazwi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kwenye zinkulungwane phose ezilishumi lanye, 10,912 asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane bezinkulungwane ezedlula ezithoba mune munye, 9,062. Abalokhu beqiniswa yilomkhuhlane bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,547. Usubulele abangamakhulu edlula amathathu, 303. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million beligciwane leli labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 54,564. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose ayisikhombisa 68.4 million ababanjwe beligciwane leli labulala abedlula isigidi lengxenye 1.6 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyenwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele. Eselekuzigidi ezedlula ezilishumi lantathu 15.3 million abulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 486,338. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo lwe-lockdown luphazamise kakhulu impilo zamalunga ngendlela eyethusayo ngoba iningi labo lilahlekelwe izindlela zokuzinakekela. Abakhubazekileyo bakhala njalo ngodubo lokuswela impahla yokuzivikela ekutheleleni i-COVID-19 njalo bengalutholi ulwazi olweneleyo oluphathelane lokumenemetheka kwaleli gciwane. Unkosazana Samantha Sibanda, owenhlanganiso ye-Science of Hope Trust, uchasisa kabanzi ngehlupho ababhekane lazo abakhubazekileyo. Ungxoxo ayenze lo Mike Hobe we-Studio 7.
I-COVID-19 yathi iqalisa kwase kwaba le lockdown and then ama informal businesses wonke ase avalwa. So nxa sebevula again baphinda basebesithi abalama informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwabanzima kakhulu.
Inhlanganiso ye-United Nations isanda ukukhipha i-statement lapho bathe uhlelo lwe-lockdown seluphambanise izinto eziningi nxa sesikhangela abantu abaphila nama-disabilities, into ezifana laba lokuthi la imithi ngesiNgisi i-healthcare services njalo ulwazi oluthile mayelana ngokumemetheka kwalomkhuhlane we-COVID-19 ebese sikhangela njalo udaba lwengxabangxoza enzakalayo ezindlini. Ukubona njani lokho okusanda kushiwo yinhlanganiso ye-United Nations?
Loku ngubona kuliqiniso Mike njalo ngiyakusekela. Kulodaba oluqanjiweyo yihlanganiso ye-UN ekhuluma ngokuthola i-information. Loku kuliqiniso kakhulu and ngubone kusenzakala eZimbabwe. Kwaze kwafika esigabeni sokuthi kulama organization ezahambisa uhulumende emthethwandaba. Ngenxa yokuthi i-information ephiwa abantu mayelana ne-COVID-19 zasingafinyeleli ebantwini abanama-disabilities. Kwakungela sign language, kwakungela braille. Okunye okwesibili indaba oyiqambileyo leyi gender based violence. Mbona sibili from ama statistics even asawatshengiswayo, ama statistics ama numbers abantu akhula, inani labantu lakhwela kakhulu. But my worry is indlela okumele vele siripote ngayo ama issues awe gender based violence, like uke emapholiseni and so forth. Abantu abanama disabilities vele bayahluleka as it is to even report their cases. So siba worried ukuthi abakho esikolo, kwesinye isikhathi school is a safe haven for abantu abalama disabilities. Abakho esikolo bangikhaya. You can imagine the violence ekade senzakala. Hey, kusikwa kube nzima. Ngeke mbone kuma countries anjengo UK ukuthi bale zinto okuthiwa ngama panic button ukuthi ungavele ube unsafe. Yathi press khona apha amapolice ayehle kuyi social welfare whatever. But lapha silakho. So kusukwa kube nzima and I think there are a lot of cases that are going unreported away GBV.
Bese sikhangela ke udaba lwempahla yokugqoka ejonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukugoqela ama-mask lezinye izinto ezijiyeneyo. Abantu abaphila nama-disabilities bayathola na impahla lezi?
Kule nto le ukuthi abantu abalama-disabilities balendingeko ezijiyeneyo lezi. Kula abanye abantu abale-celebral palsy ukuthi kwesinye isikhathi abephuma indeni emlonyeni. So ungavela uthi mask yani, i-mask vele ayikho suitable kuye. Kulabantu vele lokhu ukuthi social distancing aku-apply vele kibo, ngoba kulomuntu omtshintshayo, kulomuntu oyabemphelekezela yonke indawo lapha yakhona. So I feel ukuthi khona akula zinto eziningi ezayenzakalayo in terms of innovation, kumbe izinto ezintsha ezingalethwa ngabantu. Into engayibonayo engayikhomendayo ngamamaski lawa ayetransparent ukuthi abantu abadefu la bayakwazi ukugqoka, but lawa ayengatholakali. Kule ndaba yama-face shields engabona ukuthi abantu bayawaprefera kakhulu ama-face shields, but lawa ayadura. So mina I would say kumele kube lezinye izinto ezintsha, more innovations, ukuthi khonkhona abantu abalama-disabilities labo bebe protected from i-COVID-19. Ungakhayela even abantu abangaboniyo barely ngokubamba-bamba ama-surface kuyini, and babe lokho besithi wash your hands, wathi umuntu ongela zandla uyenza njani. So I really wish ukubona ukuthi kube le more innovation. Abantu becabanga ukuthi hayi, it's not a one size fit all. Nxa besithi mask up Zimbabwe or mask up, it's not everyone ongakwanisi ukwenza.
Unkosazana Samantha Sibanda ngowenhlanganiso ye Science of Hope Trust limuzwe lapho exoxa lo Mike Hoyo Studio 7 ecingweni eseHarare. Abashayeli bezimota bakhala ezimathonzi ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi eZimbabwe osekwengezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku. Bethi bahlawula imali eningi yemithelo yezimota leyentuba zama-tollgates kuhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olweZimbabwe National Road Authority iZinara, kodwa imigwaqo ishile. Wanasafia Ndlovu sethulela lolu daba.
Kuna okwenza izulu lanxa kusamukelwa ngenjabulo ilizwe lonke selidale umonakalo omkhulu emigwaqweni eminingi yeZimbabwe, emadolobheni lasemaphandleni esimahlephuhlephu ingasahambeki ngenyawo amabhayisikili lezimota. Umnumzana Matthew Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu eZimbabwe laseSouth Africa uthi bahlawula imali eziningi zemithelo yezimota kodwa imigwaqo ayihambeki.
Uhulumende okukhanya ngathi uzothagete abantu bezimota ukuthi kube yikho le ndlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba isile eZimbabwe. Kuyela kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo njalo, kodwa abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni ma befika kuma-toll $45.
Umchayeli umnumzana Moses Mpala uthi kana hlupho ngemithelo yezimota kodwa ukhala ngesimo esibi semigwaqo engasahambekiyo.
Kwakhona ifile ayilungiswa. Ukukhweza hayi asila problem lokukhweza, basicela ukuthi imigwaqo ilungiswe, imoto zethu lazo zihlale emgwaqweni. Imali zona lezi sizibhadalayo sibona ukuthi sizibhadalelani, zisebenza.
Isikhulumi seZimbabwe National Road Authority iZinara umnumzana Tendai Mogabe uchaze ukuba bakhuphula imithelo yezimota emigwaqweni lokunye ukuze benelise ukuthola imali yokulungisa imigwaqo ezweni.
Enough for us to disperse enough funds to do periodic maintenance. So we are quite sure that with this new tariff review, now in a position to disperse adequate funds that will see road authorities doing meaningful development on the national road network.
Imali ebesiyithatha kubanini bezimota ibingenelisi ukuthi siphe amakhansili lezinye ingatsha ezisebenza lazo ukuba balungise imigwaqo. Kulandela ukukhuphula imali yama-tollgate, le mithelo yezimota sesilakho ukuba senelise ukupha abalelungelo lokulungisa imigwaqo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi imali ehlawulwa ngabezimota ifana lemali ethelwa emgodini ngoba ayakhi migwaqo.
Ukukhwela kwentengo ye-insurance lemithelo yezimota lokunye okuhambisana lakho kuyimali edlalisekayo eya ezikhwameni zabanye abalutshwane. Imali ethelwa emgodini ongela mkhawulo ngokuba kayizali lutho, kayiguquli lutho empilweni zabantu.
Isimo semigwaqo yonke yeZimbabwe evele ilesikhathi ingalunyisiswa okwamanje sesisibi ngamandla ngenxa yokuqala ukuna kwezulu. Ngeviki edlule ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule imibiko ethi imali abayiphiwa yiZinara incane kakhulu, ayeneli ukulungisisa imigwaqo yaleli dolobho. Ngakho bazakuma ukuqala ukulungisa imigwaqo baze baphiwe imali eyenelayo. Kucwaningo lweRoad Traffic Accident Cases, Trends and Preventive Measures olwenziwa ngomnyaka ka-2012 kusiya ku-2018, abe Traffic Safety Board of Zimbabwe bathi isimo semigwaqo esibi sabangela ingozi eziningi zomgwaqo ngaleso sikhathi, okokuthi ngelanga abantu abedlula abahlanu bebebulawa zingozi zomgwaqo ezweni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idalela phezulu ele Supreme Court la kwelemelika lithi alula mkanjo udaba oluphanyekwe ngumongameli Donald Trump entuthandaba lokuzama ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli esigabeni sePennsylvania lapho anqotshwe khona umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Idaleleli izolo lethule isinqumo sokuthi alucace udaba oluphanyekwe ngumnumzana Mike Kelly odlelana loTrump olokuthi kumele kulahlwe amavoti edlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million esabelweni lesi enziwa ngeposo. UKelly labanye bakhe bathi ukuvota kusetshenziswa iposo okanye kusetshenziswa kakhulu ngabakubandla lamademocrats kwenza ukuba ukhetho lungaqhutshwa ngemfanelo. Kodwa abahluli bedale leSupreme Court abavumelani lakho lokhu. UTrump usezame ukuvimba ukunqoba kukaBiden ezabelweni eziningi ngokusebenzisa imithethandaba kodwa kukhanya kusehlula. Okwamanje isabelo seTexas sesiphanyeke olunye njalo udaba eSupreme Court lapho sizama ukuvimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Georgia lezinye okunqobe khona uBiden. Bakhala ngokuvota kusetshenziswa iposo. Izabelo eziningi izolo zigqibe uhlelo lokukhetha abazavotela umongameli ababizwa ngokuthi ngama-electors. Amagqwetha kaTrump athi azajukana loBiden kuze kuyofika edaleni leCongress.
Ezama-elections eyo awe-America isimo esisukuwo kathesi silokuxokozela. Ukuthi uTrump kambe angabuye awine futhi ama-elections kumbe aphendule kwezinye indawo lapho acabangela khona ukuthi angaphendula bese kuthiwa nguye owinileyo. Hatshi, mina mbona lokhu sokumbalekele kukhatshana ngoba kwehlule lapho azame khona ukuthi kuphinde kubalwe ama-elections abaliwe impumela yabe ilokhu isithi uBiden uwinile. Lokhu asezama ukwenza ukuthi nje yena ngoba nguye isimo sakhe ukudala wakhe kuba ngumuntu wakhe, umuntu onguye. Akafuni ukuvuma ukuthi wehlulekile kumbe wehlulwe.
Uthi amadale omthethandaba kasoze amncede ukudaba lolu.
Kuzaze kuphele kufika ilanga lokucike lokhu ekhahlela ezama ukuthi atshintshe impumela. Lo mthetho kawumvumeli. Angiboni mina ukuthi umthetho wakhona ungamvumela yiwuphi ngoba usezamile. Usefake amacala amaningi kakhulu, amacala athi vele nxa efakiwe. Amakhosi afike awalahle. Atsho lokuthi kabalaso isizathu kumbe kabalakho okuqinileyo okutshengisa ukuthi balesizathu sokuthi waba lokuqili ngesikhathi sokuvota. Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abe lokhu eqoqa imali kulabana abavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe, akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhlaka 20 uzaphuma ahambe emzini wakhe.
Umnumzana Busani Mbuso Mthini laye olandela ezombusazwe uyakusekela lokhu.
UTrump usiyabheka ukuthi hayi bekungantu abengakazimisela ukuphuma esikhundleni, lokhu eqhubeka ebhidlisa, lokhu eqhubeka ephambanisa i-transition eka-president elect uBiden. Into eziningi seziyalunga ngoba i-electoral college izahlangana ngo-December 14 ivote. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle, uBiden uzangena esikhundleni ngo-January.
Kukhangelelwe ukuthi ngeviki ezayo mhla ka-14 abakhetha umongameli bazavota ezabelweni zabo, kuthi lokhu abakwenzileyo kuhanjiswe edale le-Congress. Kudale leli kubikwa ukuba abakubandla lama-Republicans kukhanya bezimisele ukuphikisa impumela yokhetho lolu. Kungehlula ukuthi kukhuqulwe impumela yokhetho lolu, uBiden uzagcotshwa uba ngumongameli mhla 20 ngoZibandlela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingugift Dube.
Kulayisho kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela okwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni, ikakhulu uqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 kanye lokuqala ukusetshenziswa kwejekiseni lokuvikela lomkhuhlane i-COVID-19 vaccine. Omunye wabalela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa, unkosazana Victress Mathuthu, wethula ugwalo mazwi lwesiNdebele olulesihloko esithi kuxabene abegazi, oluveza uhlupho lokwephulwa kwamalungelo abesifazane. Walungcindezela ngezwi lakhe ukuze longathandi ukubala axofe nje kumakhalekhukhwini wakhe alalele. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sokunqunda amehlo endaweni ezisemakhaya ezingafani legoli elinkanyazelayo ngenxa yezibane ezigcwele indawana yonke, sokurhwalele sibili sokumnyamanyana, kubetha umoyana obanjayo phandle kwazise bungenile ubusika. Ejikweni likaclaim no-Goldrich Hill Prestige esiphezulu enkosombaneni elincane elalidalela ukuba livulandi, kodwa ngenxa yezimo zendawo yokuhlala eGoli selaphendula laba yikhosombana. Kuhlezi uzesuliwe lejaha lakhe uphikezelwe.
Ugwalomazwi lukamathuthu lolu lugcatshunwe kugwalo lwakhe alulobe ngo-2018 oluthi ubaba onganzali. Kulolu gwalomazwi ukhethe lesi siqephu esikhombisa ingozi yokungasukumeli phezulu nxa besifazane behlukunyezwa. Uthi njengomuntu olwela amalungelo abesifazane, ukhethe kwethula lolu gwalo ngendlela eza kwenza umuntu wonke aluzwe ukuze uzulu wonke aphatheke empini yokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane.
So ngemva kokuthi sengibona ukuthi abantu ukubala abaningi bangathi baya kuvila phela. Njalo abanye bathi kubala hayi kubakhala ngamehlo, abanye bakhala ngokuthi isikhathi sokubala balaso. Ngase ngibona ukuthi hayi njengoba abenelisayo ukubala sebeyitholile i-hard copy, kungcono ukuthi laba abangenelisi ukubala bajabulele ukulalela, ngibenzele i-audiobook lapho engizobe ngibabalela khona bese ngilifaka ku-CD.
Lolu gwalo olulotshwe ngolimi olunambithayo lulonda udaba lukazesuliwe Ndlela ohlukunyezwa umkakhe waze wacabanga ukuqamula umtshato ngoba engatholi isizo emulini yakhe. Uthema ethi uyenda futhi bamhlasela bemsola kakhulu okwenza waze wagcina ezibulala ngokuqela phansi suka phezu kwestezi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Madodana Magulatjani Ncube uthi icebo logwalomazwi litshengisa ukukhalipha okukhulu ikakhulu ngezikhathi zalamhlanje.
Lapho kwamathuthu senzele kwabalula singabalandeli bakhe ngoba kulezi nsuku abantu asisakujabulela ukufunda izincwadi kepha sesijabulela ukulalela emsakazweni izindawo mazikhulunywa kube mazifundwa. Ngakho-ke lapha kulula-ke novilaphayo ukufunda ugwalo nanto ithuba lokuthi nawe uzimamelele. Uyazithola lawa yakho ikhophi uyezimamelela emsakazweni wakho ukuthi khuluma ngani.
Umathuthu uthi le ngenye indlela zesimanjemanje eza kwenza ukuthi abantu bangalahlekelwa lisiko lokubala izingwalo.
Okuhle ngalolu gwalo nxa solunje sekuyi-audiobook yikuthi abantu sebezolalela lezi muli. Umuntu sezakwazi ukuthi loba begojisile lemuli bafake iCD balalele ibhuku. Abantu bazokwazi ukuthi noma umuntu esemotweni yakhe akwazi ukumala emelo ibhuku leli esemotweni afake iCD amameli ibhuku. Akufani nokuthi umuntu athi ngapha uyabala ngapha uyatshayela imoto.
Unkosazana Thandiwe Chuma uthi ngokokuqala ukuthola ugwalomazwi ngesiNdebele kanti kube yikuthi lumumede isifundo esikhulu sokukhuza umkhuba wokuhlukunyezwa kwabesifazane.
Lo nyaka uthe esithi kakhuphi ugwalo kodwa uzakwenza i-audiobook. Bengithanda ukuza ukuthi uzakwenza kanjani lokho ngoba ngijwayele ukuzivalela ingwalo zakhe. Ngingasho ngithi ngemva kokulalela i-audiobook ayifake ku-CD ngijabule kakhulu. Ngikuzwe kumnandi nje kuthi ngihlale ngilalele ebala ngephimbo lakhe elimnandi. Ngifundile ukuthi kumele sibeseke labo abaseduze lathi kuzinqumo abazithathayo bengagcini bezivulala.
Umathuthu ulezinye ingwalo ezintathu azilobayo ezesiNdebele ezimbili, ubaba ongangizali lo ukwahlulela ngokwasezulwini bese kusiba lo lesingisi oluthi Prison My Work Up Call. Uthi ke zonke lezingwalo zakhe zitholakala ekhelini lomsebenzi wakhe elithi Victress Socks Mathuthu khona ebulenjini be-internet kuFacebook. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Yezwele usithando sam la ufuna ukungibisela emlonyeni wengonyama ephose yangigojela yangiqhoba amathambo uyangilahla lawe phiki andinandleli kabani kulo mhlaba ubathi maye kubani sengilahla nanguwe phikezele ukuyinsika yami ebisisele kulo mhlaba.
Elabo tsana lithi selizathuthukisa eminye imingcele yalo ukugoqela uRamagwebana obambanelo wePlumtree ukuze ilenelise ukuphathisa izihambi ehofisini eyodwa e-One Stop Border Post. Intatheliza indaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kule Botswana.
Umphathi ntambo obona ngezokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anamukheti uthi ilizwe lakhe selisesibangeni esiphezulu sokuguqula imingcele embalwa uze enelise ukuphathisa abantu besebenzisa iofisi eyodwa. Uhlelo lwe-One Stop Border Post luzabona umngcele weRamokhovani obambene lo wePlumtree usenelisa ukuphathisa isihambi zisebenzisa iofisi eyodwa. Okwakhathesi isihambi zidindisa incwadi zokuhamba amapasipoti kumagcele amazwe womabili. Unkosikazi Mukheti uthi konke lokhu kuzaguquka ngesikhathi kungeniswa uhlelo lwe-One Stop Border Post.
The ministry will continue its collaboration with other key stakeholders.
Ugatsha lwami lungaqhubeka nenhlelo zokuthuthukisa amahofisi asemngceleni ukuze abe ngama one stop border post. Ngaphezu komngcele wekazungula, ugatsha lwami luphakathi kwemizamo yokuthuthukisa iRamakhwebana, iMamuno kanye leTlokweni.
At Ramakhwebana, Mamuno and Tlokweni ports of entry.
Mukheti uthi lokhu kukhangelelwe ukuthi uthuthukise indlela amahofisi la asebenza ngayo ikakhulu ukuphathisa ukudlula ngokutshetsha kwezihambi kanye lempahla. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lomzana Mkhululi Moyo bathi kuyathokozisa ukuthi kule mzamo yokuthuthukisa imincele ngoba iningi likhonona ngosizo eluthola kulezi ndawo.
I-One Stop Border Post ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba esikhathini esiningi ngananzelele nxa sikhrosa sisiya ekhaya ngale uthola sesithola nzima kakhulu laphana nxa sokumele abantu becrosse bekwenye ibhoda mhlawumbe nxa usuke eRaman Kwebani sucrosse futhi usuye ePlumtree ngale bethwala nzima phakathi laphakathi lapha abanye gcwele bebanjwa inkunzi yabona into ezifana lazenizo so nxa into yonke ingenziwa one ndawo kungaba into enhle kakhulu.
Kukanti umnumzana Colin Dumane Mlalazi layo uvumelana lo mbono kamoyo esithi kungaphathisa kakhulu ukuthi ukudlula kwesihambi kube lula.
Khona uyazi le passport zethu zigcwala masinya phela ngokustempa both sides. That will be one advantage. Second advantage, corruption in Zimbabwe is more than eseButswana. Izimra handi uyazi ukuthi yabifuna ukumilka i-office yabo yokugenerate imali phela leyani eseBhode lapha. Whereas ipace yabatswana at times can be very detrimental. Balokuzithathela easy.
Umngcele weRamo Khobane kanye lePlumtree yo ophithizela ukudlula amaofisi eminye emngcele kweleBhotswana kulabantu abadlula isigidi abawusebenzisayo ngomnyaka. Unkosikazi Mkhethi kazange atsho ukuthi bakhangelele ukugqiba nini uhlelo lokuthuthukisa imngcele. Abamabhizimusi kwele Zimbabwe ngaphansi kwenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries bathi kuqakathekile ukuthi uhulumende avule imngcele ama-one-stop border post ukuthuthukisa ezomnotho kanye lokuhamba kwabantu kalula. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo sebelahlekelwe lithuba lokuthola imali yekhisimusi yabadlali bomdlalo wokugijima ngemva kokwedluliselwa phambili komncintiswano we-Lika Harbour 10 km fun run. Intethelo zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uzipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano we-Lika Harbour 10 km fun run uqhutshwa minyaka yonke ngenyanga kaMpalakazi kodwa lo nyaka usoze ube khona ngemva kokuba udluliselwe phambili njalo ukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni komnyaka ozayo onguye ophathisa ngemali edingakala ukuze kuqoqwe lo mncintiswano. Umsekeli kamphathi ntambo wogatsha lwezamabhizimisi lokuthengiselana uRaj Modi uthi leli inyathelo balithethe ngemva kokucetshiswa ngabasebenzisana labo.
Sesilungiselele saqeda kodwa ngemva kokukhulumisana lesebenzisana labo basixwayise ukuba akwenzi ukuba lumncintiswano uphuthelwe phakathi kwedolobha lakoBulawayo ngenxa yokuba inani labatholakale benomkhuhlane we-COVID-19 liya lokhu likhula kuleli dolobha. Ngalokho ke bathe kungcono sidinge lapho okungagijinyelwa khona okungasoze kufake abantu engozini. Sikubona kungcono ukuba sidlulisele phambili lumncintiswano sibe lawo ngomnyaka ozayo ngoba bese singasekho isikhathi esokuba siguqule inhlelo zethu. Alo
isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Athletics Board Watson Madenyika uthi umncintiswano we-Lika Harbour uzahle ube ngomunye womncintiswano abazasungula ngayo umnyaka ozayo.
For 2020 sesiwuvalile i-Lika Harbour sikhangele ukuthi ngo-January i-6th edition ingaba khona iza kulomnyaka.
Lo bekungumnyaka wesithupha selokhu lomncintiswano wasungulwa. Kuvame ukuqala isitolo se-Lika Harbour esesitaladeni u-5 Street uphinde uphelele khona njalo. Lindawo elabantu abaningi yikho abaqoqi becetshiswe ukuba kuza kuba nzima ukuba behanqe kuhle abantu ukuze bengabi sengozini yokuthelelana umkhuhlane we-COVID-19. Idolobha lakoBulawayo ensukwini ezidlileyo libikwa lihamba phambili kunani labantu abatholakala belo mkhuhlane lo. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanjini.
Isizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singeke ihlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Abenhlanganiso yezulela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo lwe-lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo. Abashayeli bezimoto abakhala izimathonsi ngesimo semigwaqo yeZimbabwe egcwele amagodigodi osokungezelelwe elizulu elinayo ngalezi nsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu wayethole ugwalo mazwi lwesiNdebele. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngumpracticist Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa